lokhu kuza ngemva kokuba amalunga ebandaleli ebhalise amabizo abo edale le-nomination court izolo beveza isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by-elections olwenziwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 9. Igqwetha le-CCC umnumzana Douglas Cotard uthi sebekhweze amaphepha abo e-Supreme Court esithi badinga ukuba umthethwandaba ungavumeli uChabangu ukuqhubeka ezenza unobhala we-CCC.
His authority was disputed to say that we don't know on what basis you claim your authority. The onus then shifted to Chabang to actually rebut that allegation and produce evidence of the fact that he has authority, which he completely failed to do. He didn't place any evidence before the court to show that he actually has
Siyaphikisa ukuba sikwazi ukuthi wathatha ngaphi amandla okuxotsha abantu. Sifuna uChabangu aphe ubufakazi, atsho ukuba wathatha ngaphi amandla. Ngasiphe ubufakazi.
UCotard uthe nxa isicelo sabo singaphumelela eSupreme Court, kutsho ukuba ukhetho alusoze luqhubekele phambili. Uthe ibandla le-CCC likhokhelwa nguChamisa njalo kabasoze bavume ukuthathelwa ibizo labo. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Pugen uthi inyathela lokusa udaba lolu eSupreme Court alisoze lincede ngalutho.
Hayi, ngiyabuzwa kwe-appeal angazi ukuthi izonceda ngani appeal because si-overtake ngama-events because ngicabanga ukuthi ba-appeal-a ukuthi inkantolo ithini ithi hayi basase ngama-member of parliament nama-councillors. Ingazitsho kanjalo njengoba sohanjwe nomination court i-election isisenzeka. So le nto izoba academic. Besides ukuthi akunama-basis of i-appeal, awu-appeal-i phela ngoba kuthiwa kuya-appeal-wa nje. Kuyamele ukuthi kube le nto oyisolayo. Angazi ukuthi yini abangayisola ku-judgment leya.
Uthe uChabangu usebenzisa amabizo alabo abanqoba kukhetho lwama-primary awe-CCC ukuba bancintise njengokukhethwa abakwenziwa nguZulu.
Akudingeki ukuthi aqale iprocess entsha because vele bakhona abantu ababephume number 1 noma babeyi-cut of the process basebekhutshwa kufakwa laba abayibo ababethandiwe ababefeva. So akusadingi ukuthi aqaleni iprocess uzothatha bona laba ababeyibabenjani ababephumile abafake.
Imithi zomthetho zithi kumele amacele awe-CCC ahlale phansi akhulumisane ukuze baqede udaba lolu ngoba lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kusolwana emthethwandaba. Ingcitshi ecubukela ezombusazwe umnumzana Libert Dube owake waba ngumthutshisi kahulumende uthi ukukhulumisana phakathi kwamacele amabili awe-CCC yikho kuphela okungaceda ukufuthelana.
So okuphume okwamanje yingambe liqiniso ukuthi ha lezo nkokheli zihlale phansi zibonisane ukuthi hayi kwenziweni, ngoba okuqakathekileyo yokuthi ibandla leli lihlale libambene liqinile ukwenza ukuthi lumele lenelise ukuthi liqhubeke umsebenzi wokuphikisa uhulumende okhona, liqhubeke umsebenzi wokwelusa uhulumende okhona okwamanje.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono ye-ZANU-PF kulolu daba yehlule njengoba obona ngokwethula kwembiko kuleli bandla umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi sokuya emoyeni. Idale le-nomination court lamukele amaphepha abantu abangama-23 ngolwesibili. Phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalitshumi lasificaminwembili 18. Amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha lokubhadala inhlawulo efunakalayo ngabalisa i-ZANU-PF namacele omabili awe-CCC. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.